So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 kwesinye isikolo njalo kweZimbabwe. Inhlangothi zikahulumende zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abadelekelwe ngumgodi bedinga igolide. Lokhu kuxokozela kukhetho lweMelika.
Into enhle nge-America nje idemokhrasi iyasebenza. Akukhetheleki ukuthi ubani obusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantwana besikolo abangamathumi amabili sebehlolwe batholakala belo mkhuhlane weCOVID-19 e-Anderson Secondary School duzane ledolobho leGweru. Iphephandaba leChronic libika ukuba abezempilakahle sebefake ikilinika kuleyo ndawo bavalela abantwana laba ukuba bengayibona abazali babo. Lokhu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 eJohn Tallaght High School duzane lakoBulawayo leMatopo Mission. Izikolo zavulwa ngompandula kulandela ukuvala kwazo ngombimbitho ngohulumende ozama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. KweleZimbabwe abezempilakahle babika ukuba kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 9822 asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane lo, kuthi abafika phose inkulungwane eziyisitshiyangalombili lengxenye 8472 sebephephe kumkhuhlane weCOVID-19. Abafika phose amakhulu amabili sebabhubha. Inhlangothi zikahulumende ezithiyeneyo zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abawele inhlabathi lamatshe emgodini we-Rand Mine eBindura ngeviki ephelileyo. Abantu laba bangena emgodini lo bedinga igolide abalithengisela abazisebenzela bodwa, hathi le nkampani kahulumende eFidelity Printers and Refineries. Ukuhlengwa kwabo kwenziwa ngesikhathi kusanda kwenzakala okufanayo esigodini okudilike umduli womgodi kwabhubha abantu abayisithupha. Kwehlule ukuba abantu laba bakhitshwe emgodini lo okuthiwa ngokankosikazi Sakhile Ndlovu. Asenelisanga ukukhuluma loMandlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abantwana balabo abalwa impi yenkululeko bekuZibra sebedinga imali yokunceda abazali babo abathi bahlupheka okumangalisayo. UMnumzana Mpho Ncube omunye wabakhokela uhlelo lolu uthi bazama ukunceda ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokunye okungenza abazali babo bathuthuke.
Okusenze ukuthi sibumbe inhlanganiso yabantwana izizalwa zabalabo abalwela inkululeko yeZimbabwe ekuhlangothi lweZipra neZap ukuthi sibonile lapha eminyakeni eminingi la ukuthi abaningi babadala bethu bayahlupheka, bayagula abanye manje, abanye bayahlupheka, abanye banezifo ezengqondo esingathi phecelezi mental health issues, gabana zindlela zokuthi bathole usizo. So thina njengabantu abantwana babo sithe ngeke sibakhangele nje kuphela abadala behlupheka, bona bazinikela kangaka ekukhululeni ilizwe lethu iZimbabwe lona esesilikholisa namhlanje thina njengabantwana.
Singathi ke kuyini olikwenzayo ungasitshela nje amafutshane?
Inhlanganiso yethu ibheke ingatsha ezimbili. Olokuqala ngolwe welfare, inhlalakahle yabadala bethu lapho, and kulolu hlelo sisanda kuphawula i-campaign yokuthola izimali zokuthi sibancede ngama-food hamper. Kipa siya kukhisimusi kunjenje. So sithe thina kungcono siba njani siqoqe izimali from abantu abasisekelayo kule ama-food hamper esizawanikeza abadala laba ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. So yiyo i-welfare side leyo. Esokusiba lezomnotho, i-economic side, ukuthi njengabantwana bamaqhawe lawa sizafuna ukuthi singene kwezomnotho sikumbe inotho
yes siyakuzwa sifile kakhulu so ke abangamfisa ukuthi lefaka bakufakayo kumele benze
right yes so sine GoFund campaign ikona GoFund me campaign iyabhoda iyasabalala ku-social media nakuphaphephandaba sifafazile sayifaka lapho nxa abantu bangabefuna bengangithinta mina banikeze i-link to i-GoFund kumbe labo abayaziyo abakwazi ukuya khona ku-GoFund ungafika usetshe futhi nje Zipra Veterans Xmas Hamper iyophuma ubusulandile ucofe nje ulandile nje abantu basinike lokho abangasinika khona even nje uyazi awukhathaleki ukuthi incane kungakanani uyazi nxa sihlangene sibaningi siphosela enkonqweni ibaningi imali yakho nxa sesiyibutha iyenceda abadala bethu abasinwelayo uyazi bazinikela ukuze sikhululeke sipholise iZimbabwe namhlanje
phosela ukugcina baba
hayi engayolokugcina baba engakusho yilo leli ukuthi ngicela abantu please nxa lihlangana nani nesicelo sokuthi niphathise ku-campaign leyi welfare campaign yeKhisimusi for abadala ngicela bakithi inhliziyo zivuleke liphosele lokhu engabe linakho siyenceda abadala ekhaya
lo ngumnumzana Mpho Ncube umntwana omunye wabalwela ilizwe leZimbabwe ubexoxa ne-Studio 7 eseLondon Italele Supreme Court esabelweni sePennsylvania lithi umongameli Donald Trump labanye bakhe behlulekile ukuveza ubuqili elithi benziwa libandla lamademokrasi kukhetho olusanda kwenziwa endaweni le lapho umnumzana Joseph Biden anqobe khona uTrump ngamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 80,000. Abahluli bedaleleli bavumelene izolo ukuthi akulalutho kudaba oluphanyekwe nguTrump lebandla lama-Republicans elokuthi kulahlwe amavoti afika izigidi ezimbili 2 million abantu abavota ngeposo ikakhulu abakubandla lama-Democrats. Ibandla lama-Republicans bese limise okwesikhatshana ukuba kuqhubekele phambili ukulungiselela ukukhetha abantu abaziwa ngokuthi ngama-electors abaza kuya eWashington DC uyakhetha umongameli okusemthethweni. UTrump usezame ukuguqula impumela yokhetho lolu ezabelweni ezishiyeneyo esithi ama-Democrats aqila kukhetho lolu. Kodwa imithethwandaba endaweni eziningi ithi akulalutho olutshengisa ukuthi ukhetho lolu lwaphekwaphekwa libandla leli. Ababukele okwenzakalayo bathi uTrump ubecabanga ukuthi uzathola elinye ithuba lokuba abuse kule Melika kodwa ukhe phansi ngoba abantu abaningi basola indlela abuse ngayo kusukela ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Busani Mbuso Ntinyi odabuka eZimbabwe ohlala eNew York uthi uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni noma uTrump edonsela muva.
I-democracy sisebenza indlela okumele isebenza ngakho akusekho lelo okunye angakwenza ngoba usevumile ukuthi hhayi uyavuma ukuthi i-transition iqhubekele phambili. Sizabona ukuthi abantu bakhe aba-current abasebenza ese-White House sebezalukusebenza labantu e-transition ka-president-elect uBiden. So akusekho vele asengakwenza okunye kanti esenxa usekhona ivala abantu amehlo ebesebenza izinto ezingalunganga ngendlela. Ngathi singabona intabeli akuzakhonsentrata ngayo amavikini abuyayo usebenza ama-pardon.
Uthi kusobala ukuba uBiden uthole amavoti amaningi elizweni lokhu ejikelele njalo lama-electoral votes adlula okumele umuntu awazuze nxa ezangena esikhundleni sikamongameli.
Umuntu kumele nxa ukuthi ewine kuzamele awine i-popular vote kumbe aluse i-popular vote kodwa as long ethole i-270 electoral votes. So ungakhangela laphana uGerald Clinton wawina i-popular vote kodwa waluza lokho kuthiwa i-electoral vote ama-representation la esikhuluma ngawo. So lo nyaka I think is the first time in a long time ukuthi wakhona umuntu awine i-popular vote njalo awine i-electoral vote. So uBiden uwine kokubili kodwa siyabona ukuthi uTrump yena uthi hayi kwakulama-fraud laphana laphana laphana.
Umnumzana Peter Ngwenya laye uthi okwenzakala eMelika kuveza ukuba imithetho isebenza ngemfanelo.
Into enhle ngeAmerica nje idemocracy iyasebenza. Akukhetheleki ukuthi umbani obusayo. Umbani obusayo abakhaleli umuntu, bakhalela nje ukuthi nawe usebenze. Kusho ukuthi kungumsebenzi lapha, kunikeza umsebenzi. Concession yawo inhle kabi. Siyayibongela ngathi ingagcwala nje amazonke.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi okwehlele uTrump akufani lalokho okwehlela owayengumongameli uRobert Mugabe ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2008 lapho anqotshwa nguMorgan Tsvangirai owayekhokela ibandla le-MTCT.
Ole-America uBiden uwinile nje okusegcekeni kodwa lwana uTrump uthi ukhetho luqitshelezele. Yiku mehluko khona omuntu nowinileyo okusegcekeni njengoba popular vote electoral vote yonke uBiden ube winile, unlike laphana contesta lo Mrs. Clinton lapho owawina khona uClinton popular vote wase ijwa ku electoral college yama vote electoral college. So umehluko khona laphana ngabe waye kwakungela wina lapha, iwina ayingekho. Khathesi kuyachiyana kuze le-America le kulaphana kwakungala wina, yilo iqiniso likhona lelo.
Okwamanje uTrump ukhangelelwe ukuba uzakhankasa eGeorgia lapho kulabantu abancintisana kukhetho lokudinga amalunga edale le-Senate. Ucele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni lesi anqotshwe khona nguBiden. Indawo le ibisile minyaka eminingi ibanjwe libandla lama-Republicans. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 62.3 million asebehlolwe batholakala belo COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kuthi abedlula 1.5 million sebabhubha. Kwele Melika sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 266,000. Kuzwekazi le-Afrika kulabantu abedlula izigidi ezimbili asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu 51,000. UMike Tyson wagcina kudala kwezomdlalo weboxing unikelane lo Roy Jones Jr. emdlalweni wasebekhulile abafisa ukuveza ubuciko babo kwezomdlalo lo. Kube nguthili lobhanxa emdlalweni lo oveze ukuthi uTyson lokhu ekwazi ukuphosa incindi. Ibutho lakwele Ethiopia libika ukuthi selivumbolozele isabelo seTigray ebesibanjwe yiTigray People's Liberation Front. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuthi abakhokheli abahlamuki laba bathi bazaqhubekela phambili belwisana lebutho leli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa lenyanga uMahlunga kanye noSikhathelenyathi, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngembiza yabobaba.
Enye lenye into isebenza ngokholo lwakho. Nxa ukholelwa ukuthi into leyo izangisiza, langokuthi yena lo muntu okunika le nto akayi-abuse. Kakhulu lapha nxa ngisuka lapha ngisiya eZimbabwe ngihamba ngo-A1 kule ndawo lapho kuthiwa kuse-DBT. Ungafika endaweni yakhona abantu labana babekile imithi yani emgwaqweni. Nangangihlala ngisithi luluju lwenyu santhi ngambona kungani kuyi-brown ezikuphi. Ilinda ngasengisithi kumzawa wama sithenga uluju. Uthi asoluju lokhu ngumuntu wabantu abangoba. Awu yebo uthi manje kuyasebenza njengokutshona elangeni, ilanga lithi angalalapha liyatshisa. Uhlala elangeni njengoDisemba akuphambaniseki yini? Wathi ha angazi khazi bathi imithi leyi ngiyakoba. La ngezwa sebekhuluma ngayo kwenye iradio kuthiwa iDuma FM ukuthi hambanini liye endaweni enje liyethenga into lena linathi ngenkumtsho, but unathe kuhlunga abuse. Engitsho ukuthi kuyasebenza, but kusuke kube sokusiba khona abantu aba-abuse-ayo. Umuntu into angayaziyo ngenxa yokuthi ufuna imali ebesethengisela abantu into engayisiyo. Yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengani bayagive up kakhulu emithini, ngoba uyahamba emuntwini kathi vele umuntu lozophandela imali kazi niks ngesihlahla, avele kunikeza isihlahla esingasebenziyo.
Ye, so sizwe ukuthi uJesus sethulele inyanga, ubambe manyathi khonapho, sizwe ukuthi inyanga yethu sibuyile yini. Ye, Jesus?
Yeah, we are in Zamazum.
I am in the Spanish.
Yeah, we are in the truth.
Irakulu.
Ye, ubusakhuluma lapha nanga kuyilandise uthi abantu abazakuwe kakhulu bangobaba babe sithini?
Babe khala zabe kusehlula ngapha khona emaqhasi.
Ye.
Ezinkinga ukuthi mayisiya khona amandla asekho kanjalo.
Akuchaze kakahle ukuthi kwenziwa kuyini ngoba abalali bakulaleli siyakwazi babe khala kodwa ubachazele ukuthi kuncedani benza njani kufike ubenzini nanani bakulaleli.
No, uyazi ukuthi ngakunenge ukudala lokho ubehlukene ngabantu ngoba umuntu we abantu bashangana nezihlukene emhlabeni. Okunye kuthola ukuthi umuntu abantu babuya namabhilisi abo amaningi kakhulu ahlukileyo. Omunye uthola ukuthi umuntu sewubothiwe umuntu kanjani. Omunye uthola ukuthi vele kwehlula mhlawumbe ngomzimba wakhe. Abanye ma ngikhangela kahle kahle mina mbonani lokudla kwalapha abakudla abantu bonana kuyabadayela lokhu abantu abangamadoda izinto ezinjalo. Mhlawumbe lokusebenza kwabo lapha you can never tell exactly but kuthi inkinga le iningi kakhulu. Ngeke nze ngitsho ngomuntu oyedwa ukuthi ngithi mina ngiphala igama elilodwa ehlanganisa wonke umuntu nalo kudala kuyi.
Kwakukhona yini lasendulo lokuthi obaba banikezwe imithi lokuthi bavusavuse obaba?
Lokho kwakukhona ngoba lekhona kokuvela khona ngithi. Kodwa ngithi esikhathi esiningi mambona mina ngokudala ngokuma ngikhayela ngomsebenzi namphila labantu nje. Into le ngathi iyanda iya ngamandla. Mazi silapha kuleli zwe kakhulu futhi iya ngamandla kakhulu.
Ungabe utshile ukuthi ukudla lokho ngani kulama chemicals kosuya-ke kuthenike obaba.
Okunye futhi kudala ukuthi umuntu sekwagula emkhuhlane le yabocansi, imkhuhlane eminingi-ningi le dabo STDs and stuff like that. Kungafana umuntu agula aphinda kwesenzenze yabo-drop. Angithi. Senze yabo-drop, so heads, imkhuhlane njaleyo, angithi. Yabo-syphilis lab. Uvele kulokhwana kusuka umuntu ungabe agula adlule kikho. Hayi nomuntu usenenkinga ngempilo yakhe ukuthi umuntu azithole indlela yokuziqinisa ukuzilungisa. Ayingathola umuntu elahlwa imkhuhlane njengaleyo ungayiyela phafasi kuyelapheka uphele into abuyele to normal but ingahlala kakhulu kumlimazi uthiya isika emzimbeni wakhe ukuthi nakusasa noma esezama ukuthi aye ngale emathansini kuyala sodinga ukuthi umuntu abe nemgiza mhlawumbe yabemncedisa kanjalo. Baningi abantu asebephila manje ngezimgiza vele kuthola ukuthi kuyabheda ukuphila ngezimgiza kodwa ikhona futhi indlela esinkinga. Sorry selandisa kakhulu
mhlawumbe yikho sikufunayo ukuthi ulandise ngoba ngona ngowaziyo. Yeah.
Zikhona indlela futhi esintwini othola ukuthi basebenzisa abantu abaningi ma uthe umuntu waba nenkinga enjalo sithatha amanyathelo ukuthi mlungisa abuyele back to normal. Singalanda kahle kahle kuyavuma kakhulu ebantwini abaningi kuya ngokuthi nakhona maye ngulowo mkhuhlane okuthi wagula mhlawumbe ulo mkhuhlane nabanye abantu othola ukuthi bebhuka kuma-medication abo-TB kuyamhlaya phela konkwa omunye uthola kuma-medication yabothukela kuyamhlaya konkwana futhi uyabona into enjalo. So abantu abadalako ma ukuthi kwathi imedication yokuthi umuntu osezabothukela usele medication yae ivele iyamtshaya vela le. So ngesikhathi esiningi abanye abantu bayathatha kosikhathi ukuthi uthole ukuthi umuntu la witness yakhe edalwa mhlambe i-aftermath yomkhuhlane or what have you watch bethola ukuthi umuntu awuthathe ngenye indlela ke mhlawumbe azethu ubothiwe bayakwenza lokhu abantu kodwa maze usiye emuntwini ufuna umuntu ohlanti ozakwazi ukuthi figure out ukuthi ahlala inkinga yakho kuyini isibele ngabuze kwazi awuthole indlela okuyelaphisiya lapho kodwa lokho ukuthi abantu babekhona yini lasendulo umbuzo wakho ukuze xayene engisuke empendlawulo ukuthi babevele kukhona yini lasendulo ukuthi abantu babesebenzisa imbiza kwavela khona sawuthola kudala khona kwawuvele kukhona lakudala lakuphi umhlobo lomhlobo kwakukhona indlela abayisebenzisayo ukuthi ngizodala izimbuzi.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje lesilo ezothisa sibanda kanye lenyanga uMadlunga lomama uSikhathele Nyati ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki
esinamasiko wena
sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingalitshona njani umthwakazo omuhle zimbapho muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lobethutsunga owenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust sixoxa ngomkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Bethu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokuxakatheka kwalomkankaso.
Ngiyabonga kakhulu Mike ngethuba ongiphe lona. Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame kubomama lamantombazane umhlaba wonke jikelele. Amalanga alitshumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Bayashaywa emakhaya, bayadlengula indawo zonke, bayancitsha imali yokuthengela abantwana ukudla izinto ezinjalo. Amalanga lawa aqhakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona.
Awusitshela umbono wakho mayelana ngethimu yalomnyaka.
Injongo yalonyaka yomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence i-Orange the World. Ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezijiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID-19 lockdown. Okokuqala yi-fund, imali. Kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kumele kube le mali yokulwisana lodlame kwabesifazane. Isihloko sesibili yi-respond. Ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza omama lamantombazana abayabe behlangane lodlame. Isihloko sesithathu yi-prevent, ukuvikela. Elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abasifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli. Kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame. Isihloko sesithathu yi-collect, data collection iqakathekile kakhulu. Kumele kubhalwe phansi ukwenzelwa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo.
Ubona ngani ingxabangxoza eyenzakala ezindlini iyaphambanisa na impilo zabatsha?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa, ethethiswa, ekhala. Abantwana baba le psychological trauma. Okubi kwakhona ukuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling, kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Laba bale low self esteem, abenzi kuhle ezikolo, abadlali kuhle labanye abantwana. Baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya. Kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo. Uma bengamantombazana bafuna ukuqinisela emendweni olodlame ngoba yikho nje abakwazi abakhule bekubona.
Silukandaba sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwabasakhulayo. Sithanda ukubonga ubethuthunga ngokungena kuhlelo. Lingakhohlwa phela Zulukandaba ukuthi sizodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Life Talk The Connection, ohlelo lwethu lwabasakhulayo lapha emsakazweni we-Studio 7 8 to 9 PM. Olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMaikobe. Salabe muhle Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maigobe ungathina lakusasa. Soke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyabingelelana bazalwana abathandekayo ngosuku lwanamhlanje lapho ehlangana khona lelizwi esilithola encwadini kaNumeri isahluko samashumi amabili lanye indima ezimbili eyesithupha lesithoba mune munye Numbers 21 verse 6 and 9. Ufundeka kanje: uJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu. Abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Verse 9. UMosi wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni, kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, uma ebeyibheka inyoka yethusi wasinda. Zihlobo ezithandekileyo, indaba le singayikhangela sithi yimbali izinto ezenzakala ekadeni kudala singekho lathi kwamanye amazwe esingawaziyo ukuthi kwesinye isikhathi iwaphi. Okusalayo ayisikho ukuthi sasikho nombe sasingekho. Okuqakathekileyo ngamazwi wona lawa esiwabalileyo kumbe esiwabalayo. Njengoba siyabala izinto eziningi ezenzakala kwezinye izizwe, sifunde ukuthi impilo ihamba njani kulezo ndawo. Namhlanje sikhangela enye indaba eyisimali so eTestamenteni elidala, indaba yenyoka yethusi. UNkulunkulu kasusi ubunzima esihlangana labo, kodwa usinika amandla okuthi sikunqobe lobo bunzima. Nxa singabantu abaphilayo sisahamba emhlabeni, sizahlangana lobunzima obumangalisayo. Kumele sidinge amandla lendlela zokunqoba lobo bunzima esiyabe sibhekane labo. UNkulunkulu kasoze avuke kwelinye ilanga athi lina lonke elikholwayo senokuhlangana lobunzima. Angikholwa ukuthi lokhu kungenzakala. UNkulunkulu uyavumela ukubana singene ebunzimeni obutshiyeneyo. Kwesinye isikhathi busiqede amandla lobo bunzima. Into eyabe ifuneka ayisikho kususwa kobunzima lobo esiyabe sikhangelane labo, okuswelakala ngamandla okubhekana lalobo bunzima obuyabe buphambi kwethu ngokukholwa elizweni lakhe. Nampa abantwana baka-Israyeli behamba besehlangala, kuthiwa uNkulunkulu wathuma izinyoka ukubana zibalume. Olunyiweyo wayesifa, kodwa ngakhangela inyoka eyayenziwe ngumosi ethusi wayephila. Sizabuya kuzwe lezo zinyoka eseziluma thina sesedlule kubantwana baka-Israyeli. Ilizwi lithi kwakufuneka olunyiweyo enze izopha lakhe lokukhangela inyoka leyo yethusi eyayenziwe ngumosi. Kumele sivule amehlo lengqondo zethu singangena ebunzimeni, sibone ukubana singaphuma kanjani kulobo bunzima. Singaphongukhala ukuthi lokhu kunzima kuyasisinda, kuyasihlula. Kumele sivule amehlo awenyama lamehlo angaphakathi ukuthi kuyini esingakwenza ukubana sinqobe lobo bunzima. Singayekela ukwenza njalo lezo zinyuka engithe sizazithinta zizasiqeda. Kasivuleni amehlo ethu sibone ubunzima esibhekane labo. Nxa sesibone lobo bunzima esibhekane labo, sizabona ukubana uNkulunkulu ukhona. Singakhangela kuye, uzasisiza. Sikhulekeni Baba Thixo engcwele, sicela ukubana uvule amehlo lengqondo zethu ukuthi ubunzima esihlana labo wena nguwe ongasisiza kubo. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyathemba lokuthi utshone kahle uNtungamile Nkomo, siyabonga.
Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lo libingelelayo nguNtombiyelanga isibongo sakoKhumalo, ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana. UNtombi uqale ukuthula ngo-2017 la engikhiphe khona i-album yami yokuqala eGospel engayibiza ngokuthi Ubaba Wangithuma Ezweni. Ngase ngikhipha i-album yami yesibili njalo futhi e-gospel ethi Shintsha Ukwenza Kwakho. Lo nyaka 2020 ngikhiphe i-album ye-disco ethi Ngihlala ngo-Ben 10. I-album yami yesithathu leyo engiyikhiphileyo but ku-disco engiyokuqala. Amén.
ngibona ngathi konke kusahamba kahle angaboni solo angaboni lutho olubi abantu bayangisupporta kakhulu especially azamedise ngathi abantu bayajabulele kakhulu 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 bayayithanda ngiyabonga.
Namhla besilomculi uNtombiyela Ngaphumalo. Singabe sigqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Sokuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 eAnderson Secondary School kweZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.